VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 27 na kumpalakazi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukutshisa kuyatshisa vele, izulu kalikani, akula mayezi vele, kuyatshisa kulaleki vele, akuhlaleki kona.
Kulokutshisa kwelanga okwedlulise amalawulo okubikwa sokuvala izilimo lamadlelo endaweni zelizwe eziningi.
Umgabe ulwisane kakhulu le-opposition close to 20 years. Uthe sehamba sokule narrative ethi khona yena ubesesupporta mhlawumbe uvoteli MDC lapho sibila kula muntu ongakuchaza khona lokho.
Kulabanye abathi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe obhubhelo nyaka nguye owachiya ebulele ilizwe.
Nyaye nakunzikwa nasi nodako kuthi dare arina
umthethwandaba ophezulu awulalelanga isicelo sethu namuhla ngoba usithi awutholanga ugwalo oluqhaya.
UMary Mbayiwa, unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uConstantino Chiwenga, wehluleke ukuthola isibambiso sebail emthethwandaba we-High Court. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court namuhla udlulisele phambili ngolwesibili lweviki ezayo ukwethula isinqumo kusicelo sikankosikazi kamsekeli kamongameli uMary Mbayiwa osesehlukana lomyeni wakhe esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso i-bail. Umtshutshisi ucele ukuthi aphiwe isikhathi ukuze abalisise ugwalo oluqakethekileyo olwerekhodi oluphathelane lalolu daba. Lokhu kutsho ukuthi unkosazana Mbayiwa uzaqhubeka evalelwe ejele leChikurubi Female Maximum Prison kulandela ukubotshwa kwakhe kumaviki amabili edluleyo. Wetheswa amacala ambalwa agoqela elenkohlakalo kanye lelokuzama ukubulala umyeni wakhe uConstantino Chiwenga. Kodwa uyawaphika lawa macala. Asizweni umnumzana Tawona Nyamakura igqweta elimela unkosi Sazana Mbayiwa likhuluma leStudio 7 ngokwenzakale emthethwandaba.
Nyaye nakunzikwa nasi nodako kuthi dare arina
umthethwandaba ophezulu awulalelanga isicelo sethu namuhla ngoba usithi awutholanga ugwalo oluqakathekileyo oluvela kudale likamantshi olwerekhodi. Wamukele isicelo sabi sokuthi ngihambe ngedwa umthethwandaba kamantshi lapho engenelise ukuthola lolu gwalo lami sengilala. Umahluli kesenelisanga ukuthola isikhathi sokufunda ugwalo lolu ukuthi abone ukuthi lumemethe okulotshwa ngemfanelo. Lokhu yikho okubangele ukuthi umahluli umthethwandaba wakhe uzaphendula izikhalazo zethu ngomvulo ozayo. Icala bese lithethwa ngolwesibili lapho azathola khona ithuba lokwethula isinqumo kulolu daba.
Lo
ngumnumzana Tawona Nyamakura igqweta elimela unkosazana Mary Mbayiwa ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860 lagu 15460 kilohertz. Ku live talk tholakala ku short wave ku 4930 13860 lagu 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Kulokuchisa kwelanga okwedlulise amalawulo okubikwa sokubulala izilimo lamadlelo endaweni eziningi zelizwe. Izulu selile sikhathi eside lingani njalo abantu batshona emthunzini ngenxa yokuchisa lokhu. Ugatsha olubona ngezomkhathi olwe-Meteorological Service Department luthi endaweni esifana leGwanda leLupane bekukhangelelwe ukuthi kuchise kufike kubo 40 degrees Celsius namuhla. Isikhulumeli salolu gatsha umnumzana Teach Zinyemba utshelele umsakazo ukuthi kuza kuna izulu elilutshwana elilolaka kwezinye indawo ngempela viki. Kodwa uzinyemba uthi kalisoze liqede isikhudumezi lesi. Sixoxele omunye okhala ngokutshisa lokhu umnumzana Luke Munenge oyisakhamuzi selubu eBinga North.
Ya umuvo mubi sibili ukutshisa kuyatshisa vele izulu kalikani akula mayezi vele kuyatshisa akulaleki vele akuhlaleki kona
kalithembisi vele izulu.
Ya amayezi alokhu akhanya ndawo kwezinye indawo kodwa lapha kula vele izulu alithembisi la vele kwatsha vele umhlaba omile vele akusela lojizisi zilimo sezitshile futhi.
Utshani bona bunjani?
Utshani akula vele sokuchile. Utshani kwabunyila kusela vele sokuchile.
Inkomo zisesimeni bani manje lezinye izifuyo?
Ya inkomo ikakhulu akunzima vele sizichakile kakhulu. Akungoba kula tshani vele amadlela khona akatshana vele ezintabeni lapha iduza kula tshani. So zihambe imango yemide sibele ukuthi siyothola itshani kubona.
Oh ngathi ngama-kilometers amangaki?
Ungathiwa kuwo 7 to 10 kilometers o lapho kulotshani olungani lungcono alapho eduzane akula vele
lani bese liyazilanda khatshana khonale ilanga litshisa lalo kangaka.
Senza njalo vele ngoba singayekeli ukwenza njalo vele azizaphela akula ludo ngoba lula lutshana akula vele.
Ukulima uyatsho ukuthi sokutshile emasimini lalilima okunganani?
Abantu babelimile kodwa kathesi sokuchile kodwa benze okokulinda ukuthi imbuzi zingadli lokho kusele okuncane. Babelimile kakhulu abantu kodwa hey sokuchila kusathembisi ukuthi izulu lingana vele kungavuka kuthembisi.
Uhulumende uhlezi ekhuthaza abantu ukuthi bahlanyele izilimo ezingadinga amanzi amaningi esifana labo nyawuthi amabele othwetha lina lali limeni kakhulu.
Lapha abantu sebelima umumbu kakhulu ngoba bathi ukugiga lokhu akunzima lokhu bajayele isigayo abantu so abaningi vele abantu balima umumbu khona.
Kumnumzana Luke Munenge isakhamuzi selubu eBinga North. Sixoxe njalo lomphathi ntambo ogatsha olubona ngezemvelo lomkhathi umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu yena othi nxa bekhona abalokhe belima kumele bahlanyele izilimo ezingadinga izulu eliningi ezifana lenyawuthi lamabele.
Siyazama sisebenza sonke labogatsha lwezokulima ukukhuthaza abantu bakithi kakhulu emhlubulweni owe-Southern Region kugoqela iMaswingo, part of Midlands, much south le-much north ukuthi bakithi asilimenini okwakuthiwa ngama-small grains thina sikuthi ngama-traditional grains. Ajayele ukuthi angani ayamelana lokusilela kwezulu uyazuza inzuzo engconywana kulokuthi leyo nsimu yakho yodwa olayo ufake umumbu ungatholi lutho ubukele ubuna usitha. Kungani singafaki esikwaziyo ukuthi sizathola inzuzo? Siyakhuthaza kakhulu ukuthi kasihambe nini siyolima kumbe luphoko kumbe ngonyawuthi kumbe ithwetha okuzasincedisa kakhulu ukuthi singabi lendlala. Sibona indlala ebesihlangane layo lonyaka asisi ukuthi kufanane kulo mnyaka ozayo.
Umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ngumphathi ntambo obona ngezemvelo lezomkhathi sixoxela ekobulawayo.
Lamlela ntwandwe lamlela ntwandwe lamlela lamlela mshweshwe lamlela nampawa fuwe mbula.
uhlelo lweze maphandleni ngomgqibelo siphatha udaba oluhluphayo emhlabeni jikelele olokugugudeka komkhathi i-climate change.
Sina sikhula kube kule ndawo obekuthiwa yimsenya ebengacitshi. Khathesi le msenya engayibona ngikhula kangisayitholi ngenxa yokuthi izulu eseselithola kalisanele.
Thiyani indlebe kuhlelo lwezemaphandleni ngomgqibelo lapho esizaphatha khona lolu daba kabanzi lo mphathintambo wogatsha olubona ngezomkhathi umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu. Kulabanye abathi ilizwe lilahlekelwe kakhulu lonyaka ekulandela ukufa kwaye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe lowaye ngumkhokheli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa. Kubika uMavis Gama.
Bakhona njalo bathi sase sifikile isikhathi sababili laba sokuvalelisa izihlobo labangane emhlabeni, ngakho-ke akulasizathu sokuthi abantu bakhale kakhulu. Kulabanye abachothoza okwenziwa nguMugabe besithi wabhidliza ilizwe leZimbabwe. Kodwa unkosazana Abigail Mupambi olwela ilungelo likaZulu ekunhlanganiso ye-hashtag this constitution uthi ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe ngokubhubha kukaMugabe loDabengwa.
Singananzelele ekuhambeni kwabo. Ugcina ungazwisisi mani akhangela ikakhulu baba uDabengwa. Uthe ehamba esekhokhelela izaphu. Izaphu yona leyo njalo esikade sivele kathe sitakazelela sisithi thina khona yangena ku-unit accord ngo-1987. Kwamphana nje okuyindaba kwakhona kuyaconfusa. Sisala nje singasakwazi ukuthi kambe yena usichiye esithi senze njani. Ungananzelela uma uMugabe ulwisane kakhulu le-opposition close to 20 years. Uthe sehamba sokule narrative ethi khona yena ubesesupporta mhlawumbe uvoteli MDC lapho sibila kula muntu ongakuchaza khona lokho.
Uthe ukudanisayo ukuthi abadala laba kabazange bephumele egcekeni ngendlela ababefisa ukuthi ilizwe lilungiswe ngayo.
Abadala laba bathe sebehamba kukho sibi nesingakutsho ikakhulu ukuthi khambe bona basitshiyele ndlela bani besithi senze njani njengabakhokheli kade bekhokhelela ezompangazwe ukuthi bathi bona sihambe ndlela bani.
Bakhona bathi lanxa uMugabe loDabengwa basebenza kakhulu ukwenza ukuthi kube lozibuse eZimbabwe abawugqibanga umsebenzi wabo. Omunye wabalombono lo ngumfundisi Wilson Dutch weBible Ministries.
The reason for fighting, liberating people who were colonized.
Lokho singakafezeki isizathu esenza bayakulwa ukukhulula abantu babengcindezelwe. Siyakubona mihla ngemihla ukuthi lokho kungakabi khona ebantwini.
Umfundisi Dutch uthi isimo esibi somnotho lezombangazwe eZimbabwe yikho okufakaza ububi bukahulumende kaMugabe.
There is nothing to think of, nothing to appreciate except to feel.
Kukho okukhwabithekayo ngaphandle kwenhlungu ezikhona. Abantu sebenziwa baba ngabayanga kulalokhu ababeyikho khona ngaleso sikhathi.
I don't see anybody coming to put things in place. We are in a limbo.
Abalwela ilizwe leZimbabwe bathi ukubhubha kwababili laba kuphathe abantu ngendlela etshiyeneyo kusiya ngokuthi umuntu ukuliphi uhlangothi. Umnumzana Iphithule Maphosa obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezaphu uchasisa ngokungabe kucabangwa ngabantu ngokubhubha kukaDabengwa.
Bangikhangela ubaba uDabengwa ngumuntu obhubhe esase-active kwezombangazwe njengoba kade ekhokhela ibandla lezaphu njalo kade ebhatheka kakhulu endabeni ze-development yelizwe ebambisana labantu abathiyashiyeneyo. I-effect yakhe yokudlula kwakhe emhlabeni izwakale kakhulu njalo siyawubona umahluko okungabi khona kwakhe. Singathi nje ngamafitshane izambuzelisile elizweni, akusela umuntu okhuzayo, akusela umuntu okhayisayo.
Unkosikazi Sisasenkosi Mataruse okumanyano wenhlanganiso zabatsha owe-National Association of Youth Organizations nayo ukhuluma ngokwenzakala kulandela ukubhubha kukaMugabe.
abamelele inhlanganiso ye-National Association of Youth Organizations bathi bona bakhathazekile ngokunciphiswa kwamalungelo abantu beZimbabwe awokubuthana ukuxoxa kanye lokuhlaziya umumo welizwe. Bathi bona ngemuva kweminyaka engamashumi amathathu lesishiyagalolunye okuzibusa njengelizwe, uZulu wonke ulokhu engenelisi ukukhuluma kanye nokuphatheka kwezombusazwe ekhululekile. Lokhu kubangelwa yimithetho eyafakwa nguhulumende.
Abakubandla leZANU-PF abagoqela uMnumzana Munashe Mututsa, oyisiphathamandla saleli bandla esigabeni sakoBulawayo, bathi kungalesi sizathu kwakumele asuswe embusweni uMuyi uMgabe kudedelwe abanye ebandleni lakhe baqhube umsebenzi ilizwe liye phambili.
Ever since Operation Restore Legacy ka-2017, iZimbabwe isilise kulelizwe elivulekileyo, sokulelizwe elokuthi abantu sebekhululekile ukukhuluma ngezombusazwe. Akusela kwesaba esasukubona kudala lokhuyana okwakusithi abantu wawusehluleka lokukhuluma nje ukuthi kumbusole ihulumende. Kathesi siyabona abantu bayakhuluma ngendlela abafuna ngayo, besula lapho abasola khona, belungise lapho abafuna ukuthi kulungise khona.
Loba ababili laba bezohlala besemlonyeni yabantu elizweni, bakhona njalo abalokhe bebophe umoya besithi uMgabe kunengi kakhulu akwenza esabusa ilizwe leZimbabwe okwalethela uZulu okubi okwenza abantu bahlupheke kweleZimbabwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
KuLivetalk lamhlanje sixoxa ngesimo somnotho leziloyiso zenu zomnyaka ozayo. Lilakho njalo ukubingelela izihlobo labangane. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Bekunzima ukuphila eZimbabwe lonyaka ngenxa yokuvinjwa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe, ukusilela kwamafutha ezimota kanye lomlilo kagetsi, ukukhuphuka mahlayana kwentengo yempahla ezitolo lokuswelakala kwemisebenzi. Abantu bafisa ukuthi kube lenguquko kwezenotho lezombangazwe ngomnyaka ozayo. Kubika uMark Peter Ntambe.
Kulabantu abaningi abangena emigwaqweni ekuqaleni komnyaka bekhonona ngokukhuphulwa kwentengo yamafutha ezimota nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kwabulawa abantu abambalwa, kwathi abanye balimala eHarare lapho abadutshulwa khona ngamasosha ethunywe nguhulumende. Kusukela ngozibandlela kuze kuyofika kumpalakazi, abantu bathi babethwele amagabha avuzayo ngoba behluleke ukuhlawulela abantu babo imali yezifundo njalo lokuthenga uku njengoba kulemisebenzi eyingxosana elizweni. UMnumzana Jafet Moyo, unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, uthi ukuxokozela kwezombangazwe lokugugudeka komnotho welizwe yikho okwenze abantu bahlupheke kokumangalisayo lonyaka.
Unyaka ka-2019 ubulukhuni okumangalisayo. Abaningi bayakwazi ukuthi odokotela sebelesikhathi eside bengekho. So izisebenzi bezithwele kenzima ngokuthi zikwanise ukwelatshwa.
Ngohlangula, uhulumende wethula umthetho wokuvimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe owangaphansi kweziqondiso zika Statutory Instrument 142 of 2019. Umthetho lo wavimba ukuthi kungasetshenziswi idola leMelika leyinye imali ogoqela impondo yakweleBhilithani lezinye. Okwenziwa nguhulumende kwabangela ukuthi kukhuphuke intengo yempahla mahlayana. UMnumzana Sylvester Mushaike omela inhlanganiso yezisebenzi zasemgodini ethiwa iNational Mine Workers Union Zimbabwe, uthi iningi lasala selingasenelisi ukufundisa abantwana lokudingela imuli ukudla.
I-constitution yethu yeZimbabwe ithi yona isikolo is a right esomntwana. Umntwana wonke ufanele ukuthi aye esikolo, but ngendlela abayenza ngayo umnyaka ozayo abantwana abaningi bazahluleka ukuya esikolo, yaba amafizi.
Ukukhuphuka kwentengo yezinto kanye lenhlawulo yezimota ezithwala uZulu kwenze ukuthi odokotela bakhalale umsebenzi. Sebelenyanga ezintathu bezihlalele ezindlini zabo bekhala ngeholo eliphansi, njalo lokuswelakala kwemitshina lamaphilisi ezibhedlela zikahulumende. Ababalisi lezinye izisebenzi zikahulumende lokhu besethusela labo ukuthi bazakhalala umsebenzi ngenxa yeholo eliphansi. Umoya uthi baningi abantu abahlutshwe yisimo esibi kangaka somnotho eZimbabwe lonyaka.
Siboneke abaningi lalabo akade sebesiya ekuphumuleni singathi ngamapenjeniya, kungabantu abakhathazekileyo okumangalisayo, batshona behlezi bemelela imali zabo emabhanga. Abanye njalo bahamba imango emide okumangalisayo bazama ukudinga imali zabo zamapenjeni, kanti ke imali lezo ke bezimali ebezingasathengi lutho.
Abanye bathi ilizwe limi kubi kwezombangazwe. Umnumzana Albert Mazula omela inhlanganiso yezakhamizi zeHarare eHarare Residence Trust uthi uZulu uhlupheke okokuthi abantu abanengi sebebona kufanele ukuthi kulungisizwe ezomnotho lezombusazwe.
Sikukhangele ukuthi ngabe umnyaka ozayo izinto zingaba ngcono, kube lokuhlala phansi lokukhulumisana kwabezombangazwe ukuze sibumbe ezomnotho, abantu banelise ukuphila.
Uhulumende uthi ubumbe umanyano wokukhulumisana o-Political Leaders Actors Dialogue okhuthaza ukuxoxisana phakathi kwamabandla atshiyeneyo ezombangazwe ngokwenzakala elizweni. Kodwa ke abanye bathi akusancedanga ngalutho lokhu, ngoba kuze kwacelwa ke umnumzana Thabo Mbeki ukuthi azezama ukuphendla indlela yokukhulumisana phakathi kukaMnangagwa lebandla elikhulu eliphikisayo ele-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Abanye abantu abafana lomoyo bathi kababoni kuphuma lutho kulokhu okwenziwa nguMbeki owayengumongameli wakwele South Africa.
Asingiboni kungumuntu ke ongaqeda ke inkinga yelizwe.
Umoyo ugcizelele esithi kukhanya ngani uhulumende wenza imithetho engaqondakaliyo, ngakho ke akusoke kwaba lenguquko kwezombusazwe lakwezomnotho singena kumnyaka ozayo. Ingcwethi kwezomnotho zithi kudingakala ukuba kulungisizwe ezombusazwe kube sokulungisiswa ke imithetho emihle yokuvuselela umnotho, njalo kungabi lobudlwangudlwangu lenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo lamhlanje, umgadli weqembu leHighlanders uPrince Dube ubikwa elakho ukuyadlala kwele China. Kubika uJoseph Njanji.
Elizwe lotholakala kulenjini bohlobo lweTwitter ithi uDube usevumelane lelinye lamaqembu adlala kusigaba saphezulu kwele China ukuba abe ngumgadli walo. UDube ubhekise amabombo kwele China ensukwini ezedluleyo ndawonye lomgadli weqembu leTriangle United Derrick Morimba, njalo ngumqondisi wabadlali uJoe Mundiwa owenza lo msebenzi wokudingela abadlali imisebenzi. Ukhiphe umbiko kuTwitter esithi amajaha lawa aphethwe nguye njalo asethole amathuba okuyadlala kwele China. Namuhla kuphume imbiko kuFootball Daily Zimbabwe ethi abaphathi bakaDube bathi lomdlali usethole iqembu lokudlalela khona lokwele China, kodwa akuzange kuvezwe ukuba yiliphi iqembu lelo. UDube ulokhu engumdlali weqembu leHighlanders, njalo kuzabe kumele lelo qembu laseChina likhulumisane lele Highlanders mayelana lokuba uthengiswa ngemalini phambilini kokuthi ayedlala kulelo lizwe. Abanye babadlali abakwele Zimbabwe ake badlala kwele China ngababalisa uWilfred Munkey, uAjen Sau, uNewton Katana kanye loNyasha Mushekwi yena odlalela iqembu leZhejiang Green Town. UDube ngomunye wabadlali akade kuthiwa mhlawumbe ngathengwa liqembu leFC Platinum ngemva kokuba kube nembiko ethi umqeqeshi weqembu leHighlanders uHendrikus Peter de Jong useza kuba ngumqeqeshi walelo qembu. Lo mqeqeshi uvalelise abalandeli beqembu leBhosso ekhasini lakhe leTwitter okudale ukuba abantu bahle bathi usesiya kuqembu leFC Platinum, kodwa isikhulumeli seqembu lelo uChido Chizondo okulandule lokho. Kusenjalo ophethe isikhundla esokuba ngumqeqeshi weqembu leFC Platinum Lizwe Sweswe uthi ukufika emaphethelweni kwemidlalo yesigaba seCasalaga Premier Soccer League kuza kwenza bedlale ngcono kumncintiswano wokudinga intshantshi zezwekazi laseAfrika. Iqembu leFC Platinum lihlezi emsileni wengalane emiklomelo kwesibaya sikagroup B lingelangitsho lodwa umhlomelo ngemva kokunqotshwa kwemibidlalo emibili eseliyidlale kulomkhankaso. Leli qembu linqotshwe nge-2-1 ngele Al Hilal lakwele Sudan emdlalweni walowokuqala, kwathi emdlalweni wesibili litshaywe nge-3 kanyali iqembu le-Etoile Sportive du Sahel elase-Tunisia. Kusasa ntambama iqembu le-FC Platinum lizadlala leqembu le-Al Ahli elakwele Egypt khona lekwele Gibhithe emdlalweni walo wesithathu. Ngiyimeleshe ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhoza Friday sileqembu lamajaha wodwa acula isicathamiya elefamily voices elihlabela likobulawayo. UEzra Chiso Spanda uyalandisa.
Whoa, we are just who everybody say. Yeah, yeah.
Leli qembu sekulesikhathi labakhona njalo labunjelwa enkonzweni yeFamily of God Church iFork. Indlela abacula ngayo isicathamiya itshaya ngaphakathi, yikho nje bethandwa ngabantu abaningi. UBrighton Ncube nguye omele iqembu lakhe namhlanje.
Iqembu leli labunjwa ngo-1999 libalisela abaculi abalodumo olukhulu kathesi eSouthern Africa lapha abayingxenye yeJoya Celebration, uEric Moyo, Pastor Victor Adams, who's now based ngale e-UK ngokwamanje, kuzothi u-Eliot Ningu, Augustine Moyo, Oliver Chinyenye, yibo basungula leli qembu ekuqaleni ngomnyaka 1999. Kwazuza thina manje sizizwa kuthiwa yi-Family Voices Third Generation. Kulo Ronald Sithole Magigwani, kuzoba lo Bobby James Hlatshwayo Odendal, kuzobuya uMelusi Sibanda, kubuye uMichael Sibanda, Brighton Ncube, Nkanyiso Gumbo.
Pastor Victor Adams uthiwa wakhuleka weviki ecela kuNkulunkulu ukuthi kube leqembu lomculo wesicathamiya enkonzweni yabo.
Injongo yekubunjwa kwaleli qembu kwakuyukuthi ihambise umbiko esingathi ngumbiko wegospel ngengoma. So wasebona ukuthi into yankhona ihambe kahle, kuyakumele ukuthi kudingwe ibizo elizavela enkosini. Yikho ukutholakala kwebizo legroupu. Sinama-albums amabili kathesi, siphezu kokuncindezela elesithathu.
OkaNcube uthi besakhula babevele bethanda amaqembu acula i-acapella afana lawo Let's Sweet Black Mambazo, iBoyz II Men, Acapella Company, Blenders, labanye abaninginengi abacula lo mdumo.
Safisa ukuthi mhlawumbe ngenye imini lathi sesithuthukile sakhula kancane sihambe ezinyathelweni zabo. Abantu abasi-inspirayo kuleli lizwe yibo lamadoda engingakhuluma ngawo eqaleni, u-Eric Moyo labo umkhulu Libhebhe, yiyo amadoda ayesithungamela lathi sikhangele kibo saba-inspired ukuthi siye phambili ngalowo mculo. Abalandeli bazamukela kahle ingoma zethu ngoba ingoma zethu zi-youthful, zihambisana lesikhathi. Azikho ngale ebadaleni kakhulu, azikho ebantwaneni kakhulu, ziphakathi laphakathi. So ziyamukelwa kahle ngabantu abasilandelayo.
Isikhathi silomona kwethu ulelizwi bani ke pho ngalitshela abalaleli mfana kaNcube.
Umculo we-acapella ngumculo osoludumo olukhulu. Usekelo lona siyalidinga kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi sincindezele kahle i-albhamu lethu lesithathu esiliphekayo. Njalo lingasithola kuFacebook kuFamily Voices Official, la kuInstagram sikhona family_voices. Izinto zokuthi sithole indlela zokufaka imusic yethu kuma-accounts aphandle zinzima. So sisadizama ukuthi sidinge indlela zokuthi singakwenza njani lokhu.
Amazwi abo alolongekile, ingoma zabo zihlaba umxhwele. Bona-ke bacula bekuntuthuthunqa emagumeni eskies kobulawayo, yi-Family Voices ebesilayo kuhlelo Hoza Hoza Friday. Mpela sonto emnandikini lonke balaleli ngisithi happy 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 new year. Igama namu Ezra Chiso Sibanda lisale.
Siyabonga Chiso, kayihlukano olivalelisayo ngentungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.